Sigcina masiko
wethu
owenze
sigcina
masiko
wethu
sigcina masiko wethu
yekuzo masiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhla ke mina Mthembu Sithembayo ngilobaba u David Mkhabinyana Ngwenya inyanga enkulu baba Ngwenya sawamukela kuhlela
hayi ngiyabonga Dube
ye namhla sikhuluma ngolunye udaba lapha kuthe umsika khona ngale embare msika lapho kuthe sokuthile khona kwakhanya ngazani kulomuntu okade egcine ukhakhayo lwendwangu esithi lumlethela ibhizimusi kambe akusitshele ngakhona ukuthi kambe imithi enje iyasebenza kumbe ayisebenzi bonke
ukhakhayo lwendwangu ngikwaziyo ukuthi imakhaya uyafakwa ezigodweni zesibaya sasikubona ubaba bekwenza kwenza ukuthi inkomo zakho kaphe ziye khona zingaze zihlukana
ye singathi kwakusebenza yini khonokho ngwenya
kuyasebenza anti kuyakusiza ukuthi umalungisele isikaya usilungise njani kodwa-ke lokho kwaphakathi edorobheni asikwazi ukuthi kuya kuqondeni kodwa-ke engikwaziyo kusemakhaya
ye kodwa singathi-ke khonoku okugagayi lwendwangu lokunye ukuthize uzokuthiwa abantu bafake impondo zani kumbe ubulonge bani kambe khona vele kuyasebenza yini akusithele ngokunye futhi okufana lokhakhayo lwendwangu ongabe kusebenza kuyini
lokunye ngamafutha yokhuzele emvuwensikazi nabe kufuna ukuthi amathokazi abagade masinyane oinkomo zijabule masinyane bayazilinda ngamuva ukwenzela ukuthi inkunzi nxa inuka ilande
kuvele babekusebenzisana kudala konke khona
kuzakala
sizokuthiwa-ke sibuyele futhi endwangwini lapha sizokuthiwa-ke lo mchamo wendwangu kumbe ngithi umthambiso wendwangu lawo uyasebenza usebenzayo
ye umchamo wendwangu lawo uyasebenza kubobaba ukuthi bakhuthale usiya ngenhlanganiso ezihlata yabo umuntu ezifakile uyasebenza nokomama iyasebenza
kambe
wonaezehlukane
ye singathi khona indwangu umchemo wangkhona uyawuthola kati uyatholakala
mchamo wendwangu uyatholakala ezitabeni
utholakala njani
abegoli babizwa kuthiwa lixhakela kuze bethi ixhakela babesitsho umchamo wendwangu
utholakala njani
zonke
uyawazi ukuthi utholakala njani kwenziwani ukuthi uthole
ya uyatholakala emakhaya bakhona abakwaziyo lapho otholakala khona yibaba uthengisa indawo ezinjengemkambo lapha
singathi abantu bayawusebenzisa sibili kusebenze khonokho
ye uyasebenza usebenze yikho okwakithi okwesintwini uyakhafulelwa kade kuqeli ngokuba sasane ngakusebenzi kodwa kuyasebenza
hhayi vala khonapho-ke ngwenya ukhulume ngemithi yesintu inaleyo ihambelane lezinyamazane ukuthi kambe abantu bangakulondoloza njani
imithi yesintu izinyamazana ziyasebenza ekuhlanganiseni imithi ziyasebenza ekuphumiseleni abantwana abagulayo abawela inkanda ukuthi inkanda ivuke ziyasebenza izinyamazana ngaphandle kwayo indwangu ayingeni lapho elokhuzeni ekwenze inkanda ngoba umntwana lo uzaba lisela lemendwangu elisela lezi ezinyamazana enkubu ezinye
lezi hayi iyasebenza ye siyambonga kakhulu-ke ubaba udavid mkhabinyana ngwenya inyanga enkulu khona ngale-ke kobulawayo sibonga kakhulu ngwenya ungadelela kusasa baba
ngiyabonga
hhayi-ke sibonga lapha kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu suku zonke oluvalisa ngenjabulo ngumthembu Sithembayo uGibbs Dube lilale
kangele ezinye ziziziyowagcina amasiko
wakhokangele
amanye amazwi bayawagcina amasiko
wakho
owawusenziwe mandu owawusenziwe
abadala.